kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Yesiyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla esephalamente ukuthiwa i-Global Political Agreement mhlaka 15 September 2008. I-cabinet yaze yaba khona ngo-February 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli ethotshiwe seku-anonswa i-cabinet. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe, ngoba singaphansi komphathi ntambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Likhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lomqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungakuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithi nabemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance, esicabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esase ukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance yayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu babuya phandle. Njalo siyanenzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress. Esingakwaziwe ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi uzaba lawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lo mthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lo mthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona kuzaba ngcono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe ama-Zimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela, njengoba sebengena uhulumende nxa bezaphiwa leso sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana naye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.